sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uJonga Kandemiri obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalithola njani izulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-5 Mbimbitho 2025-24 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Yes, sivele kuseni namhlanje ngo-7 o'clock lapha engikhona lapha kwesithi 146 e-Harrington, eVirginia. Bekunabantu abalutshwana abakade abasebebolile kusiya singa u-11
Izivalane zakwele Melika ezihlala ezigabeni ezilithumi lasithupha ziyavota lamuhla kukhetho lwama-primaries olokudinga uzancintisa kukhetho lokudinga umongameli welizwe oluthiwa yi-Super Tuesday.
Lokhu kufanana ama-sanctions lokho ekhona. Nxa ama-sanctions kuthiwa ayethulelwa umongameli welizwe, kuthi ayethulela ilizwe umongameli ugovernela ilizwe.
Lamukelwa ngemibono ehlukeneyo inyathelo likamongameli Joe Biden wele Melika lokuyekethisa izidekeziso zenotho kwezinye iziphathamandla zikahulumende weZimbabwe, kodwa ngasikhathi sinye eqinisa lezo ezetheswa umongameli Emmerson Mnangagwa. Abasakhulayo bakhala ngokuthi ngazikhathi eziningi akula ukuba lempilo engcono nxa bengaphathekanga kumkhuba wenkohlakalo osubhahile elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izizalwane zakwele Melika ezihlala ezigabeni ezilithumi lasithupha ziyavota lamuhla kukhetho lwama-primaries olokudinga ozancintisa kukhetho lokudinga umongameli welizwe. Izolo oncintisana lomnumzana Donald Trump kubandla lama-Republicans unkosikazi Nikki Haley uze wanqoba okwakuqala kulolu khetho. Kodwa elokho esilela emuva kakhulu ngoba elamavoti ama-delegates angamachumi amane lantathu, 43 kuphela. UTrump yena uselama-delegates phose afika amakhulu amathathu, 273. Lanxa umongameli Joe Biden engamelanga ancintiswe ngabebandla lakhe, ukhetho lwebandla lama-Democrats lalo lilomcimbi wokugcizelela ukuthi impela nguye ozamela leli bandla. Intatheli zindaba iStudio 7 uGibbs Dube ube sesigabeni seVirginia lapho okube lokhetho khona.
Yes, sivele kuseni lamhlanje ngo-7 o'clock lapha engikhona lapha kwesithi 146 e-Harrington, eVirginia. Bekunabantu abalutshwana abakade abasebebolile kusiya singa u-11 o'clock. Kukhuluma nje besilo unkosikazi Stephanie Sanders onguye okhangela okwenzakalayo lapha. Kazange athi ukuthi indaba kusenzakala konke lokhu, kodwa ngokutho kwakhe ukuthi hayi kuyabuya nje koko lapha lalapha, kodwa ngethemba lokuthi abantu bazoba baningi ngokuya kwekhathi. So ngikhuluma nje laba abantu nxa bengena bahamba lapho kuvotwa khona, bafike beveze ama-identity documents abo. Bawenza khonokho bakhuluma ukuthi bavotele ibandla leli. Babuzwa umuntu atsho ukuthi nguma-democrats kumbe kuma-republicans. So khanya sibili kungani kulamadlabuzane babili ukuthi bevotele umuntu abamfunayo. Okunye njalo kunazelele lapha kanti kulabomama abaningi ababuya bezovota. Nxa ukhuluma labo bathi bona abafuna ukukhuluma kakhulu ikhonokho kwe-abortion, bafuna ukuthi bangene ku-ballot. Batsho abanye njalo xa bebuya lapha bakhuluma ngokuthi umbuso ongazani kulakho ongaba khona lapha ungawuphambanisa. Ngakho-ke kumele umuntu wonke avote, kodwa balutsha labantwana abasakhulayo kumbe ngithi abatsha abasebenzike khonapha kuze kufike lesi sikhathi. Kodwa-ke hayi kuvotwa nje abantu bekhululekile, akulakugita kumbe lokhana okutshaya itoyitoyi kumbe ukugqoka izikipa kumbe imakawusi athize. Lapha abantu bakhululekile.
Namapholisa ayabonakala yini eduzane lakhonapho kuvotwa khona?
Lamhla khona vele angizange ngibone ipholisa elilodwa lisondela khonapha. Nalaba abangazange baphila ngokuthi ababoni bebezingenela khonapha abaye beziqhubana lezinja zabo. Hamba umuntu volunteers akwenzayo aphuma khona labanye bama wheelchairs kulendawo lapho abantu abavotela khona efike bevote kungela umuntu abancetsayo amapolisa loneli lodwe yokudlumuza akulalutho lapha kasi
ngokubona kwakho bazaba baningi yini abantu abazavota kumbe ukhetho lolu luzaba labantu abalutshwana kakhulu
laba ukuthekinzwe ukuthi ngokwenzakalayo abantu wabuya makamkam akukhanya ukuthi ungachina kubenjani kodwa ke ngokukhuluma lami ngokukhuluma labantu abayibo abakhangela ukhetho lolu bathi kungenzakala ukuthi abantu bagcine bebanengi kodwa barani basolasola labo kodwa bavunyelwa ukuthi bakhulume abafisa ukukhuluma ngakho so ke khonapha ke uthi singathi ukuthi uyangena kubantu abangayi lapho ekhethweni lolu asazi nxa sesikhangele ilizwe lonke singazi ukuthi kuyahamba njani
uGibbs Dube yintatheli zindaba yeStudio 7 obexoxa icingweni eseVirginia khonapha kwele Melika. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula izombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Melela wakhe kukhatshana mina ngibona ngani eWashington DC ngabantu abamvotele bebona lokho kwenziwa nguTrump eWashington DC nabantu bakhe. So ngabantu abaseduzane lohlupho olwalethwa nguTrump abalizwisisayo abavotele umama lo. Kodwa kusiya phambili amboni ukuthi uzayawina. Angawina kwezinye indawo but kasozathole enough delegates to make his ukuthi abe yinominee.
Ukuthi kukhetho lwalamhlanje umbona kukhona indapho angadobha khona indawo ezifana labo California esizwa khona kuthiwa lakho kugcwele ama-Democrats engadobha yini?
Hayi. Angiboni mina ukuthi abantu abacabanga ukuthi ama-Democrats angavotela umuntu oyi-Republican ukuthi aze awine. Ngoba singakhohlwa ukuthi uNikki Haley into alayo ulamaphutha akhe layo. Amenza ukuthi ama-Democrats bengekela lokumvotela ngoba bengamboni alternative engcono kulo Trump ngoba nxa ungumdemocrat umdemocrat Republican is a Republican kodwa nxa befuna ukuthi bekhona abanye abafuna ukuthi bahlukumeze uTrump bangamvotela uNikki Haley but angazi ambona ukuthi angawini.
Khona kahle kahle kuyini okungaba kubangela ukuthi umnumzana Trump elamacala onke la alawo njalo lo mbuso wakhe abantu bawubona ukuthi wawunjani kodwa befune ukumvotela.
Lapha ku-ovala lapha asibe yedwa Trump olomcabango njengomcabango wakhe. Kushuthi baningi abantu abacabanga njengoTrump abalapha eMelika abazibona izenzo zikaTrump izenzo ezibukekayo. Mina ungangibuza angesabi uTrump zangabo. Mina okungesabisayo ngabantu abavotela uTrump abalengqondo zikaTrump. Because Trump yena yedwa is an individual. But silabo makhelwane, silabantu esihamba labo esitolo, esihamba labo emachurch, esihamba labo zonke indawo, abalengqondo ezibona ngani kuthiwa izinto ezenziwa nguTrump ziright. Ukuthi ungathethisa umuntu kuright, ungamthatha umuntu nje phakathi komphakathi umlengisi, ungacreate-a into nje iphume ekhanda lakho engelaqiniso uyifake bayivume ibe liqiniso. Ungambona umuntu evume izinto ezinjengazona lezo, uvele yena ulakho wakha lakho. So umhlaba lo awuladubo lukaTrump kuphela uludubo labantu bona laba abasupport Trump but I don't think there's majority abangayenza ukuthi Trump awini.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu ngocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseWashington State khonapha kwele Melika. Abebandla lezanu PF laba kuhulumende bathi ukwesulwa kwezinye izijeziso ebezisetheswa amalunga aleli bandla ngelemelika izolo kuveza sobala ukuthi uhlelo lukamongameli Emmerson Mnangagwa lokuvuselela ubudlelwano lamanye amazwe luyaphumelela. Kodwa ingcwethi ezicumula ezombusazwe zithi abangakunanzeleliyo ukuthi izijeziso ezintsha eziqhelisiweyo emulini ka Mnangagwa labanye bakhe ngumongameli Joe Biden wele Melika zingaba zilukhuni kwedlula lezo esezikhitshiwe. Okunenga sikuzweni kuntungameli Nkomo weStudio 7 esiphalo ludaba ngokugcweleyo.
Umongameli Joe Biden wazise izolo ukuthi usesule izijeziso ezazetheswe amalunga ezanu PF lamankampani amanengi yimelika kusukela ngomnyaka ka-2003. Kodwa uphinde wethesa umongameli Mnangagwa labanye bakhe abalichumi izijeziso ezintsha phansi kohlelo lweGlobal Magnitsky Program ngoba esithi uMnangagwa uloke esephula amalungelo oluntu futhi ephatheka kumisebenzi yenkohlakalo efana lokuhuquluza inotho yeZimbabwe egoqela igolide lamadayimana. UMnangagwa uba ngumongameli wakuqala emhlabeni jikelele ukujeziswa iMelika phansi kohlelo lweMagnitsky Program. Abanye abetheswe izijeziso ezintsha iMelika izolo lezi bagoqela umkaMnangagwa u-Auxilia, umsekeli kaMnangagwa umnumzana Constantino Chiwenga lomkakhe, usomabhizimusi olobudlelwano loMnangagwa umnumzana Kundakwashi Tagwirei lomkakhe, kanye lamankampani amathathu akaTagwirei labangane bakhe agoqela eFossil Agro leFossil Contracting. Ngakolunye uhlangothi umthetho ojezisa iZimbabwe ngokuyivimba ukuthola usekelo lwemali kumabhanga omhlaba oweZimbabwe Democracy and Economic Recovery Act, iZidera, owapasiswa iPhalamende yeMelika ngomnyaka ka-2001 ulokhe ukhona. Le kukhanya kuyinto engananzelelwanga isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mankwana, yena ogijimele enkundleni ye-X izolo ngemva kwesimemezelo sikaBiden waloba ukuthi ukwesulwa kwezinye izijeziso kuveza ukuthi uhlelo lukaMnangagwa olokuvuselela ubudlelwano lamanye amazwe luyaphumelela. UMankwana uqhubeke wathi izijeziso ezintsha kumele zesulwe, okungamazwi ethulwe njalo yisikhulumeli seZANU-PF umnumzana Farai Marapira. Ilunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule laye ulombono ofanayo.
Kuloku kufanana ama-sanctions lokhe khona. Nxa ama-sanctions kuthiwa ayethulelwa umongameli welizwe, kuthi ukuthi ayethulela ilizwe ngoba umongameli ugokisele ilizwe.
Ilunga le-TRIPC umnumzana Swithan Chiroza uthi lanxa befuna izijeziso zesulwe, izenzo zeZANU-PF zenza lokho kube nzima.
Ama-sanction avela abakhona susela 2001. And lokhu sikhanya ukuthi kwesinye isikhathi angayenza ukuthi abantu beZANU-PF bekhothamisa amakhanda bebe lenhloni elokhu abakwenzayo ukubhidlisa inotho yeZimbabwe.
Okhokhela inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eibhejo likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo yena uthi kuhle ukuthi ezinye izijeziso zisusiwe, kepha uthi kuzaba nzima ukuthi iZANU-PF yenze izinto eziqondileyo.
Ngemva kwalokhu kasikwazi ukuthi bathi uma bengasayenzi kahle bethi kuyini okwenza bengavusi kahle.
Isikhulumeli sogatsha lweMelika olwe-US State Department umnumzana Matthew Miller uthi besule uluhlu lwezijeziso ezindala basungula ezintsha ngoba kuluhlu oludala bekulabantu abaningi asebabhubhayo kanti labanye sebasuka kuhulumende weZANU-PF. Usenetha weMelika umnumzana Jim Risch laye uthi lanxa esamukela okwenziwe nguBiden ufuna uhulumende weMelika aqinise umthetho weZidera ukuze ajezise iziphathamandla zeZimbabwe kalukhuni ngoba zilokhe zisephula amalungelo kaZulu. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, yimi uNtungamile Nkomo.
Lanxa uhulumende ehlala ekhuthaza uZulu ukuthi achiyane lenkohlakalo, baningi abasakhulayo abathi lokhu akulula ngoba ukuze abantu baphile ngendlela engcono ngezikhathi eziningi bazibona sebebanjwa ngamandla ukuphatheka emkhubeni wokufumbathisa ukuze baphumelele. UTobias Mudzingwa usipha lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abasakhulayo bathi uma ungafuna ukuzenza wena olandela umthetho ngempela iyakubulala indlala ngoba sokufuna ukweqa ezinye iziga kulezi insuku ukuze umuntu aphile kuhle. Untanga wokobulawayo umgoqo Ncube uthi umnotho welizwe okhanya lokhu ubhidlika yiwo bangela ukuthi kube lokukhwabanisa okwesabekayo ngabontanga.
Uyafunda umuntu aqede but uzathola ukuthi akawutholi umsebenzi. Khona lokho wodwa kudala ukuthi umuntu ahlabe le ngqondo zokudinga imali. Xa sedinga imali usesebenzisa ezinye indlela ezingayisizo. Okusekusekhanda lomuntu omuntsha yibugwelegwele. Why? Because udinga imali yokuphila.
Osakhulayo wakobulawayo umnumzana Kudakwashe Zulu uthi konke nje elizweni sokufuna ukuthi ufumbathise ukuze uthole uncedo masinyane.
Indlela zokuphila yonke into sokumele kube imali. Ungena lapha ukhipha imali, ungene lapha ukhipha imali. Lokhu ngiza kubonisa umzekeliso ukuthi ungahamba esibhedlela kubompilo uzathola abaningi bakhona odokotela bakhona ngabafana abancane. Uze ungamela inini umzalo wakhe sifo kumele ukhipha imali. Uye ezithupheni kumele ubekwazi ukuthi ukhipha imali uthole isithupha. Uye eVID uyenza njalo.
Inhlanganiso yeTransparency International ithi iZimbabwe ngelinye lamazwe alamacala enkohlakalo ekuzungela iphakameyo ngoba emazweni alikhulu lamachumi ayisishiyagalombili 180 awacubungulwa ukubona ukuthi bunganani ubugwelegwele kiwo nyakenye eleZimbabwe laphuma lekukhulu elilamachumi amane lasishiyagalolunye 149. Lokhu kwenzakala kungenani lokuthi ingalo kahulumende elwisana lesifo lesi eZimbabwe Anti-Corruption Commission isilamazinyo njalo isisenelisa ukubopha ukuthi njalo kule mthethwandaba ethile eyabekelwa ukuthonisisa izinkohlakalo kuphela. Phezu kwalokhu kulengatsha ehofisini kamongameli e-Special Anti-Corruption Unit elwisa ubugwelegwele. Ubhekimpilo Ncube osakhulayo osebenzela kwele South Africa uthi endabeni leyi udiwo lufuze imbiza.
Ontanga sebona ukuthi ngcono la abazisize ngokusela bathi inkalifu zunina ungazama ukuthi usebenze ngamandla awufiki ndawo. Ikho ke xa ngikhangele ontanga kathesi sebona ngathi yindlela yokuzithuthukisa abuleyini ngoba ukhangele into ezikugombolozeleyo ngeke ubone okungaphandle. So kuseduze labo kathesi ngabantu abatshontshayo banothi. So i-corruption so ngathi i-national anthem.
Isitudio 7 izame ukuzwa ukuthi yona iZak ithini ngalolu daba kodwa bebengakaphenduli imibuzo abayithunyelweyo sazisaya emoyeni. Kodwa bahlala bekhankasela ukuthi loba ngubani otholakala elecala lokuhuquluza kumele abotshwe. Umqondisi wenhlanganiso ekhuthaza ukulwisaba lokungathembeki e-Transparency International Zimbabwe umnumzana Tafadzwa Chikumbu uthi kuningi okumele kwenziwe ukuze ubugwelegwele buphele kwabatsha kanye laselizweni.
So it is very important to invest in young people for them to actually
umumo omnotho kumele ulunge ukuze inkohlakalo iphele. Abasakhulayo kumele batholise imisebenzi eqotho ukuze bengahugeki ukwenza ubugwelegwele. Ukuthi njalo kufuneka ukuthi imicabango yethu njengoZulu itshintshe sibe kwazi ukuthi inkohlakalo iphazamisa isimo sethu kanye lokubuyisela ilizwe emuva.
Ocubungula indaba zabatsha njalo efundisa ekholejini le-National University of Science and Technology umnumzana Methuseli Moyo uthi ukuqeda lolu dubo abadala yibo abalomsebenzi wokwenza.
Yekuze abatsha baqonde ukuthi abadala kumele beqale beqonde bona balungise umthetho balungise ilizwe kuliswe i-corruption. Abatsha bakubona ukuthi i-corruption into engozi nxa bengabona abantu besemajele i-corruption bebona abantu bezahlekelwa zimpahla bethathelwa ngoba besenza i-corruption. Kungabenza bengathatheki nge-corruption kodwa nxa ukuthi i-corruption yiyo into ekhanya ilula kumuntu anothe abonakale hayi kuzaqhubeka kunjalo.
Ezinye ingcwethi ezisebenza labasakhulayo zithi ubugwelegwele sobungene egazini labontanga okwenza elakusasa lelizwe lingakhanyi ukuthi lizabe limhlophe na. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguTobias Mudzingwa.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uqhubekela phambili ngamanyathelo okubeka umthetho olawula inhlanganiso ezizimeleyo we-private voluntary organizations lanxa inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations lezinye ezilwela amalungelo oluntu zisithi umthetho lo uzaphazamisa ukusebenzisa kwenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu, njalo usephula ilungelo lokuzikhethela inhlanganiso zokusebenza lazo. Idale le-Senate lavotelwa lumthetho ngonhlolanja nyakenye, njalo Mnangagwa wabisela umthetho ePhalamende esithi kumele uguqulwe, kodwa abalwela amalungelo oluntu bathi okuguqulwayo lokhu akuphathisi lutho. Inhlanganiso ebonango kulondolozwa kwelungelo loluntu emhlabeni jikelele, e-Amnesty International, ithi umthetho lo ungabekwa uzakwenza ukuthi inhlanganiso zonke ezisebenza zizimele ziyabe sezingasenelisi ukusebenza eZimbabwe nxa zingabhalisanga njengama-PVO. Umphathintambo ugatsha lwezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi watshela umsakazo weStudio 7 ukuthi umthetho lo uzama ukumisa imisebenzi yabalwa becatsha abedlulisa amalawulo kanye lokumisa ukungenela kwezombusazwe kwenhlanganiso ezisebenza zizimele. Ukuhlaziya lolu daba uTabo Kancube oStudio 7 uxoxe lolwela amalungelo oluntu ekhokhela inhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibheju likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Kucacile ukuthi ibandla eliphetheyo lifuna ukubana bonke abantu every time kungaba lokhetho kungalakhetho abantu eZimbabwe behlale bethukile, abantu beZimbabwe behlale bengabantu abesaba. So yona lowo umkhetho we-PVO siyakwazi ukuthi kakhulu ama-civic groups wajayele ukukhuluma kakhulu ngamalungelo oluntu, amalungelo oluntu kakhulu ayephulwa ngohulumente, ama-NGOs ahamba ngcedisa abantu ahamba ayenza i-monitoring yokuthi uhulumente ibandla njengoba selavotelwa izithembiso lazithembisayo liyazigcwalisayo. So ngalokho liyafuna ukuthi livale wonke umlomo, so yikho lizakhuya lemithetho elindezelayo ezenza kungabi lomuntu ozakhuluma ngokuganga kwayo, ngoba bona eZimbabwe bakwanisele ukudiliza i-opposition sebedilize i-civic society. So kuyasala kungasela umuntu okhulumayo ngokuthula kwamalungelo oluntu lombuso.
Ngesikhathi kule mibuzo leyi uJustice Minister uZiyambi Ziyambi sathi simbuza wathi yena umthetho lo bayenzela ukuthi balwisane labahlamuki kumbe i-counter-terrorism kanye lokuthi bamise ukungenela kwezombusazwe kwenhlanganiso ezisebenza zezimele. Lokhu likubona njani?
Ukungenela kwezombusazwe abakuthoyo yikuphi? Uma bethisela abantu imizi bengabaniki indawo zokuhlala, abantu abayibaba bafakayo besebenzisa ama-land committees abo besebenzisa osobhuku, abantu abavotileyo imizi abayaziyo ukuthi ikhona. So namhlanje ngenxa yokuthi abantu umasebenze khona lokho abantu abazaba phambili ukudokumenta lokukhuluma nge-violation le ngama-civic groupings, yikho sebebuya la yona leyo ndlela yokuthi bencindezele kungabi lo muntu ozakhuluma uma sokube kubuse kubi. So mbona ngazathi yikho Ziyambi Ziyambi ukuthi i-counter terrorism ukuthi abantu bengajaba ukuthi kuhle bangamasela yonke nje inkemba abayenzayo kuyakuthiwa yi-terrorism kumbeni ngama-western influence people.
Alo-ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo olwela ilungelo loluntu ekhokhela inhlanganiso ye-ibheju likaZulu ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Kuba manje sengidedela emuva ngelichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono wenu elithumele nge-WhatsApp.
Ngibingelele enkundleni. Hayi, u-Innocent Ndivane umbuso khona manje uyamjabulisa ngoba u-Innocent Ndivane uhlala esola amaqembu aphikisayo anjengabo TRC. Uyabe siyazibuza ukuthi yena ke kodwa uyaphikisa uyenzani ngoba nje uma ubhekile u-Innocent Ndivane nje ujabulele umbuso wezano okhona uyamjabulisa. Angiboni ukuthi ukhona umuntu mpela olengqondo mpela ongatshona elandela nalabo Innocent Ndivane ngoba kuyabe kufanele nje uthi ube esegcekeni usuku uma ulandela u-Innocent Ndivane usuku landelela izano ngoba vele izano lana uyamuzwa nje lobe khuluma.
Siyabonga Studio 7 Sibingelele. Ilizwe alisela zinduna, induna esiyayisisele ethi ekhona manje induna uMathema lo Ndiweni kuphela. Loko okunye konke sokuyizichaka sokuyigijima zezano zodwa akusela zinduna oyisiba lawa bantu izizinduna lemuva le manje lokho oyidenge lokho sokukhula lokho osokathatha izikhundla zaboyise into zezizalo zodwa lezi akusho zinduna konke lokho abantu kumele bekuunders izinto nje esezigijima phethe zigijima ngemva kwezanu zifuna nje ukuthi zigcwalise izistu njengaje edenge naleyo kuthi akomsaka labogijima izigawulo sokufanana nje into eyi-one konke lokho kumele abantu bokukhonje oku-understand ngiyabonga uma sisengakobulawayo ephumule amadokisi
Studio 7 injani basazi lonke bakastudio 7 mayi ngokuthi namanda chuma hayi ngiyalibingelela uStudio 7 ngithi kubonga indaba le sinikeza zona ngithi ekhaya ayisilaphuzi ngibingelela umama wami nakakhole ngichuma sengibingelela unkosikazi wami uSphehle Ncube nabantu abami uAndile Chuma noBandile Chuma noBayanda loMduduzi Chuma noMesi Chuma sengizobingelela lomakazana wami umama ohambe ngiyevola ngibingelela unaSamu udadewethu loSasamu usiphalo wami
lichona njani masaka uStudio 7 balaleli hayi ake sibonge uNdivali impela hayi ungubaba wakusasa inkulumo oyikhulumileyo ngesande hayi siyabonga kakhulu.
Labo ke bekungabanye babalaleli beStudio 7 abesiphe imbono yabo ngokwenzakala lapho abaphila khona. Lani lingathumela eyenu imbono kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Nxa lifuna njalo ukuthunyelwa inhlelo zethu nge-WhatsApp lingathumela isicelo kunombolo zona lezo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda inombolo zethu +1 202 465 0318. Ukuhlelo Live Talk lamhlanje sikhangela ukhetho lwama primaries ngapha kwele Melika olubizwa ngokuthi Super Tuesday olokudinga abazamela amabandla abo ezombusazo kukhetho olukhulu lwelizwe olokumela olokudinga umongameli welizwe. Isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Izizalwane zakwele Melika ezihlala ezigabeni ezilichumi lasithupha ziyavota lamuhla kukhetho lwama-primaries olokudinga ozancintisa kukhetho lokudinga umongameli welizwe. Lwamukela ngemibono ehlukeneyo inyathelo likamongameli Joe Biden wele Melika olwezijeziso zenotho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa yenau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.